siyabonga Sandra lo Chris le ngaba litshona njani emakhaya emakumbini womane womhlaba yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 ngombimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-inthanethi kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com. Iwebsayithi njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amazwe angentshonalanga apha eZimbabwe usizo lwenkulungwane ezedlula amachumi amathathu amadola i-$35.2 million ezasetshenziswa emsebenzini wamandla kagetsi kanye lamanzi.
Kuza kungena ebantwini abaqala imisebenzi laba kade bekhona abaqhubekela phambili bekhola leyo mali. Uhulumende ugijime nje wathi abantu bejabule emanewspaperni, kodwa kuningi okufanele uhulumende asitshele oza kwenza ukuze kube lokhu kube into ephumelelayo.
Uhulumende uveza iholo elitholwa iziphathamandla zamankampani akhe ngemva kokwazisa ukuthi akusamelanga iziphathamandla lezi zithole amadola edlula inkulungwane eziyisithupha ngenyanga i-$6,000.
Ukuliphuma le ndaba lamuhla sise-Kenilworth ebubi lapho izakhamizi ezithi seziphelelwe izifuyo ezigoqela inkomo, obabhemi lembuzi zidliwa zimpisi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Amazwe angentshonalanga lamuhla aphe eZimbabwe usizo lwemali edlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi amathathu zamadola i-$35.2 million ezasetshenziswa esigabeni sesibili sokuthuthukisa indlela zokwengezelela amandla kagesi kanye lamanzi kubomanisipala abambalwa lanxa umongameli Robert Mugabe ehlezi owachothoza lawo mazwe. Intathe izindaba ethu uMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe la angentshonalanga abalisa eGermany, Australia, Norway, Denmark kanye leBrithani. Emazwini akhe okuphawula okusemthethweni isigaba sesibili salolu hlelo olusungulwe ngomnyaka 2010 oluqale ngesikhathi sikahulumende womanyano emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center lamhla, umsekeli womphathintambo wezemali lentuthuko kwezomnotho uDr Samuel Hundenge uthi lolu sizo lokuthenga impahla okumele isetshenziswe ngaphansi kweZimbabwe Multi-Trust Fund, ZimFund, luzaphathisa uZulu owedlula izigidi ezinhlanu emadolobheni amakhulu lamancinyane okubalisa eHarare, Redcliffe, Wange, Ruwa, leChitungwiza. Kule mali eyethulwe okusemthethweni lamhla engaba zinkulungwane phose ezingamachumi amabili, 19.8 million, izasetshenziswa ukuthuthukiswa kwendlela zokutholisa uZulu amandla kagetsi, kuthi esalayo ingeyedlula kancinyane izigidi ezilichumi lanhlanu, 15.4 million izasetshenziswa kunhlelo zokwengeza isilinganiso samanzi atholiswa uZulu kanye lokuhlanzwa kwawo. Umsekeli womphathintambo womsebenzi wemihlobo yamandla kagetsi umnumzana Munacho Mthezo uthi inhlelo zokutholisa uZulu amandla kagetsi anelayo kanye lamanzi ahlanzekileyo kuvele kungezinye zenhlelo ezikugwalo lukahulumende lwe-Socio Economic Transformation, ZIM Asset. Kuthi umsekelo womphathintambo wezemvelo lezomkhathi umnumzana Simon Msandu uthi ukutholakala kwamazi anelayo njalo ehlanzekile kuZulu wasezigabeni ezimbalwa ngaphansi kwalezinhlelo kuzaphathisa ukuqeda kokuphela inani labahlaselwa yimikhuhlane ebangelwa yikusetshenziswa kwamazi alengcekeza. Okhulume emelela mazwe abuthanisela imali etholiswe eZimbabwe kuluncedo lwemali ezaqondiswa ngabe African Development Bank, ADB, engummeli njalo welizwe lakwele Germany kuleli umnumzana Ulrich Kluckner utshele umkhosi munye ukuba la mazwe angentshonalanga azaqhubeka ephathisa inhlelo zokuthuthukisa impilo kaZulu. Amazwe la asebenzele ndawonye emsebenzini wohlelo lokubuthaniswa kwemali etholiswe eZimbabwe njengosizo phansi kwesikhwama seZimfund. Lolu sizo luza ngesikhathi uMongameli Robert Mugabe esebenzisa wonke amathuba awatholayo ukuwathuka lamazwe angentshonalanga ewabeka umlandu wokungenela kundaba zombusazwe eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakobulawayo zithi zithwele nzima ngokubhadala imali okumele ziyihlawule ngenxa yokusebenzisa amanzi okwakungekho emthethweni ngesikhathi idolobho leli libhekane lokuswelakala kwamanzi. Unkosikazi Sithabile Mataka omele iWard 2 uthi abantu makhaza abaningi abesenelisa ukubhadala amachumi amabili kusiya kumachumi amathathu amadola afunwa lidolobho leli. Umataka uthi imali le yafakelwa labo ababesebenzisa isilinganiso samanzi esedlula leso esasifakwe yikhansili. Idolobho leli limise ukuvalela uzulu amanzi ngenyanga ephelileyo ngoba amadamu phose wonke ebeselamanzi amanengi. Asizweni uMataka exoxa ngodaba lwamanzi kobulawayo lo Gibbs Dube we Studio 7.
Siwazuza ngendlela eRayithi. Lokubuya eclean asebuya eclean kakhulu njalo lama shedding lana ayesenzakala ukuthi kwakusokushedwa amanzi sokwaphela akusela shedding yamanzi.
Wodwa ubona ngazani khonoku elikuthaphayo kade zinxa sikhuluma ngamanzi kuzathatha isikhathi esinganani ukuze kuphele futhi liqalise kutsha futhi ukuthi amanzi sehlupha
okwakhathe samadama agcwele kakhulu. Okokuthi azasidonsa sibili, of course ngake ngikunike ukuthi angasithatha iminyaka emnganani, kodwa akwakhathesa amadamu agcwele. Okokuthi vele sisakhohliwe ngokuthi kuzabuya kube le-load shedding yamanzi.
Ye, kodwa nxa sukhangele phela kumedinga idolobho lakobulawayo liyabe liqalisa ukwenza amanye amaqhinga khona manje ukuthi nxa amanzi la angaphela ngesikhathi esibuyayo sizakwenza lokhu. Ubona ngazani kungenziwani?
Anti silawo amanzi esiwagcinileyo ukuthi in case amanzi asiphelile siyasebenzisa lana amanzi esiwagcinileyo angasiwe siwasebenzisa khathesi.
Kodwa nxa ukhuluma lozulu khathesi bathi bafunani?
Abantu abakukhalelayo bathi khona irationing ekade sibapha yona kayiphume ngoba lokho bebhadala izimali eziningi ngoba besebedlulise i-allocation yabo yamanzi. So uzulu uthi council khuphani i-allocation le lisinika yona ukuthi ngelanga asebenzisa amanzi. Njengoba amanzi esekhona, sikhupheleni irationing ngoba amanzi asekhona phela angithi. So sisakhangele khonokho ukuthi sizakhupha irationing yini kumbe soze siyikhuphe. Kodwa uzulu ukhala nge-water rationing khathesi ngoba uthi usebhadala i-penalty khona amanzi esekhona.
So kodwa babhadala malini khonapho nxa bebhadalela amanzi ngenyanga?
Afika amanzi $20.
Unkosikazi Sithabile Mataka umela uWard 2 edolobheni lakobulawayo.
Siphinde njalo saxoxa lomnumzana Peter Moyo omele iSouthern Ward edolobheni leHarare othi kuqhubekela phambili kuswelakala kwamanzi kuleli dolobho.
Udube sinalo kathesi ikona bona sathatha abantu eChina saze sayogwereta le mali efika kuma 144 million ukuthi asiyenzele lowo msebenzi okwenzela ukuthi kona abantu bathole amanzi. Zikhoni indubo eziningi ezenza ukuthi kona abantu bengathola amanzi. Okunye kwenzwa yi-maintenance yaziyenzwa kobomoto Jeffrey laphana. Okunye kudubuka kwamapayipi asebolile. Sake sazama ukuthi kona sifake amapayipi amatsha kodwa-ke imali yangikhona indleko zangikhona ezingena emanzini lapha zinkulu okunye okumangalisayo.
Baba Moyo, lungaphela njani udubo lolo?
Yikuthi silungise amadamu lana esake sakhuluma ngawo kudalwa omuda damu labanye laba. Nxa sesiyenze njengakoqoko ukufuna imali eningi singayenza khonokho sizoze sikonnekta amapayipi ukusosela khonapho kumadamu ebuya esaplaya uHarare wonke. Akula dube esizalubona olwamanzi. Nxa singazange siwenze khonokho sizaba lokho sikhala ngendaba yamanzi ngoba ipopulation eHarare iba lokho isengeza ebusuku lasemini.
Kodwa ubona zani khonokho kukhuluma ngakho kungenziwa nini?
Akusoze kwenzakale okwakhathesi ngoba liyabona ukuthi kona umumo esilawo elizweni lapha eZimbabwe into ziyahlupha abantu bayaswela le mali yokudla. Ukuthi sithole ama-investors ababuya lapha bezoinvest imali zabo bayesaba ukuthi bafake imali zabo lapha eZimbabwe. So nxa singazange sifake i-investor confidence yona leyo sizakuba lokho siphupha sinje kuze kube yasazi.
Lo mnumzana Peter Moyo omele iSouthern Ward edolobheni leHarare.
uhulumeni. Uhulumende useze waveza iholo elitholwa iziphathamandla zamankampani akhe ngemva kokwazisa ukuba kusamelanga zithole iholo eledlula inkulungwane eziyisithupha ngenyanga i-$6,000. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wazise izolo ukuthi obehola imali eningi kakhulu ngumnumzana Cuthbert Dube wenkampani ye-Peacemass obethola amadola edlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-$535,000 ngenyanga elandelwa ngomnumzana Reward Kangai okhokela inkampani kamakhalekhukhwini e-Net1 obesiya endlini lenkulungwane ezingamachumi amane lantathu zamadola. Owesithathu kuluhlu lolu ngumnumzana Hebson Muchechetere omsakazi we-ZBC obehola inkulungwane phose ezingamachumi amathathu lasikhombisa i-$37,050.
Uluhlu lolu olulamankampani afika phose ikhulu aleziphathamandla ezihola imali ephansi ezifana lamankampani abalisa iZimbabwe Energy Company, Lupane University lamanye bezithola imali eziyinkulungwane ezingamakhulu amane amadola i-$4,000. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxa lonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ZCTU umnumzana Jafet Moyo yena othi akucacanga ukuthi uhulumende uzabamba njani ngamandla lezi ziphathamandla ezithola iholo eliphezulu ukuthi zilehlise.
Akucacanga ngendaba yokuthi asikwazi ukuthi uza kwenza ngandlela bani ngokuthi abanye labo abahola lezo mali balezivumelwano lalabo ababaqhatshayo kuza apply kuza ngena ebantwini abaqala imisebenzi laba kade bekhona abakwaqhubekela phambili behola leyo mali. Uhulumende ugijime nje wathi abantu bejabule ema-newspaperni kodwa kuningi okufanele uhulumende asitshele oza kwenza ukuze kube lokhu kube into ephumelelayo.
Lina ngombono wenu libona ungani i-6000 le iyafanela yini nxa sikhangela ukuthi izisebenzi eziphansi ezihola imali encane zihola wona ama-300?
Iyenela nxa sikhangela iholo kurijini eBotswana, eSouth Africa, eMozambique. Nxa uyitshintsha leyo mali ubona ukuthi khona nginika umzekeliso weSouth Africa i-6000 is equivalent to 60,000 rand. Iyenela sibili yizo imali ezikholwa ngabanye. Sibona ngathi imali sibili ekahle kusho ukuthi ekuqaleni nje benikana lezi imali babengazange bekhangele ukuthi lumkhonomi welizwe umi ngayiphi indlela. Yikho kuwabangela futhi even lama prices ethu ukuthi angabe kakuhle ngokuthi bakhona bale mali eningi ukudlula okufanele bebe layo. Yikho esikunanzeleleyo thina.
Alibona ngani kunokungenziwa?
Njengoba uhulumende esetshilo ukuthi khona uzama ukukwehlisa ekade ngikutsho yikuthi khona uthatha mthetho bani ukuze a-implemente lokho akukhulumayo. Kodwa nje ngathi ukwenza kwa uwenza singathi kona i-objective yangkhona ikahle ukuthi khona amaholo awehliswe udubo yikuthi uza kwenza ngayiphi indlela. Ngokubona kwethu nxa kungenziwa lokho sokuzayenza ukuthi limali eningi kade ikholwa ngabaphezulu ikwanise ukudistributa kulaba abantu abaphansi kumbe ikwanise ukudistributa singathi kuma-services. Nxa sikhangela lapha ku-ARL esikhona basitshela bathi 70% of the revenue okungenayo phakathi esikhwameni 70% kuya kuma-salaries.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU obekhuluma ecingweni eseHarare.
Kunjalo nje abacubungula izenotho kanye lezombusazwe bathi iholo leziphathamandla zamakhansili elivezwe zingatsha zikahulumende litshengisa obala ukuthi ukungaphathwa kuhle kwamadolobho akubangelwa yikusilela kwemali kodwa ibuhwaba lobuqili osobaba yingxenye yokubuswa kwelizwe. Kubika uNothando Spanda.
Ingcithi lezi zithi akuzwisiseki ukuthi amadolobho amancane afana leGwanda, iBeitbridge, lePlumtree babe labo mabhalane bedolobho oTown Clerk abahola ukwedlula owakoBulawayo. Wona amadolobho abo eswela amanzi okunatha ahlenzekileyo, izibi zingabuthwa, njalo lezi sebenzi ezihola iholo eliphansi zingatholi imali ngesikhathi. Utown clerk weGwanda ubikwa ehola imali engaphezu kwamachumi amabili enkulungwane $20,588. Elandela oweHarare ngesikhathi ikhansili yakhe ibibikwa kumaphephandaba ivalelwa amanzi ngenxa yezikwelede. Owedolobho lePlumtree elilokhu lisamelele ukunikwa imvumo yokuba ngumanisipala ogcweleyo uhola imali edlula omabhalane bamadolobho amakhulu iBulawayo, iMutare kanye leMaswingo. Ocubungula ukubuswa kwelizwe uDr. Samukele Hadebe uthi uholo leli elikhulunywayo litshengisa ukuthi omunye lomunye kuleli uzenzela intando yakhe kungela okhangelayo kumbe obuzayo ukuthi imali kaZulu iya ngaphi. Uthi kusobala ukuthi iziphatha amandla zisawazi umsebenzi wazo wokuthi kumele ziphathe njani njalo isebenze njani imali kaZulu okuyikho osukokubulele ilizwe.
Kulezi nsuku kukhanya kukhalwa ngamaholo aphezulu abeholo emakampanini kahulumende nakumakhansili nje. Kanti imithetho ekhona iyakuvumela na? Uma ingakuvumeli yeqiwe njani? Uma kulokugcwele egcwele lomo ukugcwele egcwele buyaqeda izimali ezifanele zithuthukisa abantu buyaletha obudlova obungadiliza lombuso okhona ezweni.
Umnumzana Daniel Makwati oyisakhamuzi uthi kade bakhuluma ngamakhansili la bekhonona ukuthi imali yabo ihamba nje ikhala kula okwenziwayo beswela ubufakazi kodwa namhla sokuze kwavela ngoba vele okulempondo akufihlwa emgodleni. Uthi amakhansili kade awuhlaba umkhosi esithi kenelisi ukuhlanza amanzi lokubutha izibi kanti imali bayichayela esikhewini.
Khangela ama salaries abazinika wona compared to service delivery, I think it's too little. Kulokuthi imali sibone thina bethenga izimoto abesenza benikana izimali eziningi la ama salaries izibi asabuthwa and awukwazi lokuthi zibuthwa nini and ama roads they are occasionally fixed but yet imali sizikhipha ezama rates lamanzi bayavala.
Omunye njalo ocubungula ezenotho yelizwe lombusazwe umnumzana Godfrey Maphosa uthi lezi indaba zivela nje ngenxa yokuthi ibandla lezanu PF lizama amacebo okuthola usekelo kuZulu ngokuziveza njengabantu asebeguqule izenzo zabo abangasafuni kuba lobudlelwano leziphatha amandla ezingathembakalanga. Uthi kusobala ukuthi leli bandla liselani lokulisana lamabandla aphikisayo anqojwa kukhetho nyakenye ngakho selidinga ukuthi likhanyele izinuka amakhwapha.
Uhlupho olukhulu elizweni yebo ngamasalari kodwa amasalari lawa atshengisa okunye okudibhileyo ngoba iMDC kayisekho phakathi laphana. IMDC ngokungaphumeleli kwayo ekhethweni abasayibali abasayesabi kakusela riski yokuthi balwe sebesilwa bona bodwa yilo udubo esilalo eZimbabwe kwakhathesi.
Amadolobho akuleli ahlelwe kusigaba ezine kusiya ngokuthi makhulu okungakanani. Kusigaba sokuqala kule Harare ledolobho lakoBulawayo, kwesesibili kule Khwekhwe, iGweru, iMtare, iMaswingo leKadoma, kwesesithathu iBindura, iShitungwiza, iChinoyi, iRedcliffe, iChegudu, iGwanda, iVictoria Falls, iKariba kanye leMarondera. Kuthi kwesesine yiwo wonke amadolobho amancane kanye lamakhansili emaphandleni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo. Ngingunothando Sibanda.
Inhlanganiso yePopulation Services International ikhangelelwe ukuhlola abesifazana elizweni lonke jikelele ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho kumbe hatshi ngaphandle kwembadalo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni amalunga edale lePhalamende awesifazana awuqhobe eHarare lentathelo zendaba lamhla kulandela uhlelo lokuthi behlolwe lomkhuhlane ngenjongo yokukhuthaza abanye babo ukuthi labo benze okufanayo kuseselesikhathi. Uhlelo lolu luqalise ngomvulo lwagqitshwa lamhla. Inhlanganiso yePopulation Services International yiyo ebihlola amalunga edale lePhalamende. Asizweni imbono kaKansela kaWard 20 eMachuzula eNkayi unkosikazi Maria Ndlovu ngalolu daba.
Mina ngibona kungumbono omuhle ukuthi lulethwe emaphandleni ngoba ngikhuluma ngisenze nje sebebaningi abantu asebebhubhile ngawona le mkhuhlane obungananzelekile.
Ye, ikubonakala njani ukuthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazane abaningi? Libubona ngaphi lo?
Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ekhangelanelo kulisana lendlala emhlabeni jikelele e-Food and Agriculture Organization ithi abantwana abaningi emathebeleleni North babhekane lohlupho lwemikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla okwakha umzimba. Inhlanganiso le iveze lokhu emhlanganweni wayo osaqhubekayo koBulawayo. Kunjalo nje kudaba lomntwana olahlekileyo emangweni weBambazi ePlumtree esilethu lelona izolo. Amapholisa abikwa eJohane ebuzisisa owesifazana ocatshangelwa izakhamizi ukuthi nguye othethe lomntwana. Abe muli kaTumelo Ndlovu yena oqhuba izifundo zikaGrade 1 eBambazi Primary School. Bathi uqanjulwe kwabanye abantwana okuthange bevela esikolo ngumuntu omhuge ngesiwiji esithi uyisihlobo sakhe. Abemuli yakondlovu bathi bacela uZulu abaphathise ekudingene umntanabo. Incwethi kwezempopo umnumzana Christian Mangena uqhubeke efakaza kucala lwentombazana eyabulawa lijaha layo kwele South Africa unkosazana River Skinkamp ethula ubufakazi bokuthi lontombazana wadutshulwa emile njalo ezama ukuzivikela ngezandla zakhe hashi ehlezi esambuzi njengalokho okukhulunywa lijaha lakhe u-Oscar Pistorius. Ngemva kobufakazi bukaMangena kufakaze incwethi kwezokucubungula igazi elichaphakeleyo, umnumzana Ian van der Nest ogcizelele imbono kaMangena esithi uSteenkamp wadutshulwa ingalo zivala ubuso. Ogcine ukwethula ubufakazi ngumnumzana Mike Sales oweza ngapha kwele Melika edinga ubufakazi bukamakhalekhukhwini kaPistorius. Akula okuningi okwatholakala kumakhalekhukhwini kaPistorius ngaphandle kokuba wabukela imfanekiso yabantu ababesenza okwecansini kanye lokudinga imota ezithengiswayo kuphela ngoba okuningi kwakucitsha. Lolu daba luzaqhubeka ngomvulo. Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba loluhlu lweholo elimele liphiwe iziphathamandla zamakampani kahulumende olwethulwe izolo ngumnumzana Patrick Chinamasa, umphathintambo wezemali. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kuliphuma lendaba namhla sise Kenilworth ebubi lapho izakhamizi ezithi seziphelelwe izifuyo ezigoqela inkomo obabhemi lembuzi zidliwa zimpisi. Iningi lithi selisesabela ukuthi impisi lezi zingagcina sezihlasela abantu ngoba sezinyakazela ndawana yonke ngitsho le mizini. Sixoxa lesakhamuzi umnumzana Zakaria Nkomo yena othi okubadanisayo ikuthi sokulesikhathi eside bekhalaza kuhulumende ngodaba lolu kodwa kungela ncedo abalutholayo.
Lapha kule mpisi, impisi lezi zinengi, asisakwazi ukuthi zivela kuyiphi direction. Kule ndawo ngapha xa kule game khona kuthiwa yi-dweller block ranching. Kule mpisi ezivuya ngapho kule ndawo futhi east of our ward ingawuvela ngapha esilobela kule mpisi. Impisi lezi sezidla yonke indawo lapha eKenilworth kuward 19 kusiya le-Londimine kuward 21. So abantu izifuyo ziyaphela, siyazama siripote lapha lalapha, vele akusizi lutho.
Ngobani selike la khulumisana labo? Ukhansila selike la mbona lo MP?
Ye, ukansila sihlala laye uyakubona kuyenzakala, akula mizamo. UMP laye wakhile khona kwesigabeni. MP sina lokho simgcine nge-voting day mhlaka 31 July, asikaze simbone. But njengoba engumuntu okhulumisana lo council, mbona ngani lo council wakhe, mbona ngani nje ngabantu abakhulumisanayo nje. Into engayaziyo ukuthi yini indaba kuzilazithe ezihambayo.
Ungathi so kulesikhathi esinganani libhekane la loludubo njalo zingaki isifuyo isezi idliwe yimpisi lezi?
Udubo lolu selungaba lama 3 and 4 years, but izifuyo esezidliwe ngikhuluma okwalonyaka, khuluma nje ngoJanuwari singasabali ngale kukaJanuwari, izifuyo sezidliwe seziningi kakhulu. U-8 kulezifuyo ezingafika maybe o-12 sesezitshaye, ku-102 amadonki izinkomo, ku-3 kulomuzi oyi-1 odlelwe inkomo eziyi-3, uye ku-9 kunjalo, ku-7 ayizifuyo ziningi, inamba yakhona isikhulile kakhulu. Sesikhuluma ngenkomo singasakhulumi ngedonki lembuzi.
Abantu akula yini asebeke bahlaselwa zimpisi lezi?
Hathi abantu abakahlaselwa, into esimbi nje kuyakhala kubhoda phakathi kwemizi, akusesabe uyimpisi lokho. Lezinja zike sisabe ukuba uyinyamazayo lokho, angikwazi kungaphonga vele. Izinja zonke kuyabe sekuthule kucwaka phakathi kwezilezi, so akula lutho vele, kuzidlalela emizini phakathi, kugijima ukuze kuphonga, kugijima kuma-passages. So akula nye indlela, kuyazibambela izinto lezibayeni, kuyangidonsa vele, akulanto eyenzakalayo erayeni.
Njengezakhamizi akulamaqhinga elilawo lani njengabadala besigaba elingakwenza liphume ijumo lizizingele lezimpisi?
Thina njengezakhamizi siyesaba kakhulu ngoba impisi lezi ziningi kakhulu, zihamba labadlwane bazo njalo zidla. Ungathole zidle kuvillage ye-1 bekhala, ku-7 bazo bekhala, ku-3 bekhala, ku-4 ku-5 bekhala, ufice labomakhelwane around enkaya lapho e-chunk, omakhelwane esakhelane labo. Same night, same day kuyabe kutshaye inyamazane eziningi kakhulu ngoba kithi kube kwadla idonki eziyi-8 one sikhathi ubusuku bubuye. Labe-chunk bekhala bethi ukuthi badlele izinkomo ngayo, ku-8 bekhala ngezinkomo labo ezidliweyo ngalo abadala omanganyangane, ku-3 bekhala lakho futhi kogogo gwitsi kuyafanana. So abantu bayesaba vele, kungabantambama, akula movement eyenzakala vele lani ngathona. Abantu sebesesaba ngoba kuyaqalila ngalithona kuyabe sokukhala kuzenzela imathana.
Zimpisi kuphela inyamazana zendle ezilihluphayo ezifuyweni?
Ya, ezifuyweni sithiwa zimpisi kuphela. Lokho okunye ubudlo obuningi ngondlovu onkawu kudla emasimini vele, lesivuno sakhona kuyatshengisa ukuthi lo nyaka vele thina siphakathi kwendlala, sikwazi senze njani. Besesicabanga ukuthi maybe enye ukuchithwa kwamapulazi yikho kusibangele lokhu, ngoba iminyaka kungakangena abantu kakhulu emapulazini sasingelalo ihluphole. Le mpisi thina sasingayazi, sasiyizinto esizibona kuma-game parks lezi zingekho phakathi kwabantu. So I think inyamazana lazo azisela direction ukuthi zingangaphi, ngoba ma ziyale ngqu ngabantu, ziyele ngqu ngabantu, seseziphila phakathi kwabantu. Ingozi esesiye sabela nje ukuthi anything can happen anytime emuntwini.
Okhuluma la ngodubo lwendlovu lenkawu emasimini, lubhahe kangakanani lona?
Lokho-ke kuyathaya sivila kudlala. Okuzinkawu kuyabe kusidla kumafilta, abantu bahlala emasimini vele, bephuma ekuseni kakhulu, akusela ukuthi kulamazolo kusokuthayile. Indlovu zona phela kazisethuseki, ngoba vele ma zithe zafika esigabeni ukuthi ziyafika zedlile, zithi nya ziphenduke ukuze sezidlile futhi zithi nya. But okuzinkawu vele kuhleli kukhona, zinkawu amabhalabhala, hayi lokhu vele kuhlale kuhleli phakathi kwabantu, kuhlale emasimini.
Lapho besixoxa lesakhamuzi seKenilworth ebubi umnumzana Zakaria Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Nxa kukhona elifuna kuphume kulolu hlelo, thumelana incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sithi isikhathi savumi ukuthi silethulele udaba lwemvukuzane yesibeletho le Population Services International. Sizalethulela lolu daba kusasa, lilale.